Umnumzana Blessing Vava isikhulumisi senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition uthi kuqakathekile ukuthi umkhono wangezansi kwezwekazi le-Afrika uqale ukukhulumisana phezu kwenqaki ezibhekane leZimbabwe. Uthi akulahenye indlela amazwe angaqhubeka ekhangela eceleni phezu kodaba lweZimbabwe ngoba nawo kuyabasinda ukugcina izizalwane zeZimbabwe ezibalekela ukubhidlika komnotho. Uvava uthi isinqumo esithethwe yizwe leSouth Africa lokuthi udaba lweZimbabwe kumele lucubungulwe ukuze kutholakale indlela engaphathisa isiqalo esihle esingancedisa ukufuqa injongo yabo njengenhlanganiso.
If you hear South Africa speak now, remember that.
Ungezwa eleSouth Africa selikhuluma, khumbula ukuthi eleSouth Africa yilo ilizwe elikhulu kwezokuthenga lokuthengiselana eZimbabwe, njalo lingumaqhuzu kwezomnotho, hhayi eSouth Africa kuphela, kodwa naku-African Union. Ngakho eSouth Africa ingavula umlomo, abantu bayalalela.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Election Resource Center uMnumzana Dawanda Chimini uthi sekunzima ukuthi abantu abakuluhlu lwangezansi kwezwekazi le-Afrika abagoqela inhlanganiso ezinjengeSwadic baqhubeke belandula ukuthi akulanqaki eZimbabwe.
What's clear is that
okusegcekeni ukuthi kulobufakazi obungadungwayo obuphuma phakathi kwelizwe leZimbabwe obukhomba ukuthi leZimbabwe liphakathi kwengxaki. Esikhathini esidlulileyo sekunzima ukuthi uthole abantu bevumelana ukuthi ngempela eleZimbabwe lisenkingeni engathandabuzwayo.
Unkosikazi Alice Mokgwe, umqondisi wenhlanganiso yobona amalungelo oluntu kweloBotswana edithwanelo uthi njengomakhelwane bayayisekela imizamo ye-Crisis in Zimbabwe Coalition.
Hosting them again this time.
Ukubamukela kungumlando wethu njengenhlanganiso ebuzadaka njalo njengomakhelwane kulesisho kulimi lesiTswana esithi uma indlu kamakhelwane isitsha kutsha leyakho.
OweZimbabwe ohlala kwele Botswana uMnumzana Michael Ndlovu uthi okwenziwa inhlanganiso yesifana le-Crisis in Zimbabwe Coalition kuqakathekile ukuze kuphele umfutha kwinkulumo zokuzama ukulungisisa ingxaki esikhona eZimbabwe.
ELeSouth Africa has set the ball rolling ukuthi kuqalwe inkulumo phezu kodaba lolu okutshengisa ukuvuma ukuthi kulengxaki okumele zilungisiswe. Kuqakathekile ukuthi kudingwe indlela enga-involve ama-political parties kuphela, kodwa kudingwe lembono kuzulu ukuthi kungaqhubekelwa phambili kanjani.
Amalunga enhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition afike eHabron ngolwesibili ekhangelela ukugqiba uhambo lwabo ngolwesine. Inhloso yalolu hambo ikwethelela amazwe angamaningi angezansi kwezwekazi le-Afrika bejonge ukulumathisa umlilo ozaqala inkulumo zokudinga indlela zokukhipha iZimbabwe ungxaki eziyoko kwamanje. Abantu eZimbabwe bakhala ngokuhlukunyezwa ngabezomvikela abagoqela bebutho kanye lamapholisa, udubo lwenkohlakalo, intengo yempahla yakhuphuka mihla ngemihla ezitolo, ukudula kwamafutha ezimota, ungatholakali kwemali emabhanga kanye lokuswelakala kwamandla kagesi elizweni. Ngingumathini Ngwenya, oyindaba zeStudio 7 ngisabona kweLeBotswana.